ngibona ngani eZimbabwe ungakhumbula ukuthi ibandla leMDC libandla elilwela amalungelo abantu, elilwela abantu ukuthi bazibhedele inkokhela abazifunayo esingathi ngesilungu idemokhrasi. So ngaso sonke isikhathi-ke amabandla wonke awe-Afrika ayiwo siwaziyo ukuthi asekela-ke ilungelo labantu, alwela ilungelo labantu, alwela ukuthi abantu bazikhethele ababusi abafunayo ngamabandla esidlelana lawo, ngoba yiyo injongo engenza ukuthi kukhululeke zonke ezokukhululeka kwabantu kanye lezomnotho. Umnotho kawukhululeki nxa abantu bangakhululekanga. Kuqala kukhululeka abantu kuqala andibana kukhululeka umnotho. Sinethemba ukuthi-ke ama-democratic forces, ama-democratic parties ase-Africa azaphumelela-ke. Nxa esephumelele-ke sikhangelele-ke ukuthi ezomkhonomi ezizo zisalele emuva kakhulu kuzwekazi le-Africa-ke zingaphumelela nxa abantu sebephumelele-ke ukuzikhethela inkokhela abazifunayo.
Laye unjalo na umnumzana Tswangirayi, ukhuluma akwaziyo na?
Ukhuluma akwaziyo, ngoba ukhokhela ibandla elinezifiso zokuthi-ke zilungise ezomnotho, zilungise ungumkhokheli olevision yokuthi-ke abone ukuthi abantu ezomnotho ziyathuthukisela phambili. Ukuthuthukisela phambili komnotho kutshiwe ukuthi wonke umuntu welizwe lelo lapho kuthuthuke khona umnotho uyabe elenzuzo ngendlela ezithiyeneyo. Balutshwane abazabe belamabhizinesi, kodwa-ke abalutshwane bazabe besebenza kulawo mabhizinesi bethola ukuthi baphiliseke izimuli zabo. Ungakhangela-ke ngesikhathi esidlulileyo-ke maduzane nje sibe silontsha okuthiwa ijuice. Ijuice-ke iqakathekisa kakhulu ezokuthi kudalwe imisebenzi elizweni, ukuthi wonke umuntu aphatheke athole inzuzo yokuthi aziphilisele imuli yakhe.
Bona amazwe la elobudlelwano obuhle, sesikhangela lo mongameli walelo lizwe lebandla leZANU-PF.
Uhlupho abantu beZimbabwe nxa kungakhulunywa ngezombusazwe abantu basuke bacabange iZANU-PF kuphela. iZANU-PF okwayo sokwaphela yenza lokho kwakufikwenza thina abanye sasikuzaphu-ke saphatheka sonke. Thina sikhangeleke umbuso ozabuya oyabe ungasela ZANU phakathi, oyabe usile bantu abalenhliziyo ezinhle, oyabe usulabantu abale vision.